ababojiwe laba bagoqela izalukazi lamaxhegu ontanga kanye labomama abakade belengane ezimunyayo. Omunye walaba betheswa umlando wokuzihlalisa emaplazini okungekho emthethweni ngenkosikazi Sibusiso Moyo obotshwe ngolwesithathu othi wabotshwe lapho bebizwe emhlanganweni.
Njengami mina kakhulu ngumuntu wamaphilisi, ngijike ngashiya amaphilisi sendetudeyisonganatha amaphilisi otshengisa ukuthi sukuyikufa kwasendikoi amaphilisi.
Uphinde wathi nxa bengasuswa kulindawo akakwazi ukuthi uyophephelaphi.
Siyahlukasiyena sithembele ukuthi nxa singaphatheka kubi siyemthethweni, but umthetho yiwesu siphatha bo kundikhathi somama bonke khonapha. Abanye bale 3 days akulamanzi okugeza, akulamanzi okunatha, akulakudla.
Umnumzana Edwin Moyo uthi uzalelwe eNyandeni njalo wakhulela khona, ngakho-ke akula lapho angaqonda khona xa engasuswa ngamandla kule ndawo.
Asusa ubuhlungu ngoba isikhathi sonke lesi bebebuya kubhalisa izinto, bebesibhala singabantu abakhonipend thina esangena ekuqaleni sasiphila amakhadi ekhansilini. Khathesi amakhadi lawana kwathiwa singasathisi, but lamhla wenithole ikhadi ngapha kumele lithulungiselwe ukuthi kuthini siphindisike kuthiwa mani.
Lamazwi agcizelelwe ngumnumzana Trolley Mgala othi umhlabathi bawaphiwa iziphathamandla zikarhulumente.
Enyangeni mhlayo 1982 mina besahlala ngaphansi komzali wami uThomsini Mgala lolusisibanda, then from there kuthe ngo-2008 siye sike sakhulumisana lo receptionist officer lo councilor uChadimani ukuthi besicela ukuthi basinikeze indawo yokuhlala. Basebesiphegela indawo yokuhlala ukuthi okathi singancenza la duzane labazali bethu, thina indawo esikhululele kiyo sikhuliswa ngabazali bethu baze basishiya nobaba nomama ushonelekhwapha bangcwashwa khonaphana. So lami bengafisa ukuthi ngaba umuntu ongasuka ngithi ngakhela kwenye indawo.
Umnumzana Qiniso Ndlovu ongomunye wabazalelwa eNyandeni wakhulela khona uthi yena watshayela ihlahla ngemva kokufaka isicelo kusobhuku.
Sengitholile indawo ngaqala nami ukwakha, kodwa mina ngangizitshela ukuthi kusemthethweni ngoba ngangifa kwambani isandla sikahulumende esingusobhuku ku-grassroots.
Amapholisi elizweni lonke jikelele esebenzelana labogatsha olubona ngomhlabathi basungule umkhankaso wokubopha uzulu ozihlaliswe ungekho emthethweni emapulazini abawubiza ngokuthi Operation No to Land Barons. Izakhamizi eNyandeni ezifikaphosa amakhulu 2180 ezibotshwe kusukela ngolwesithathu zizamiswa phambi komthethwandaba ngemva kwamaviki 2. Ayisizo zodwa izakhamizi eNyandeni ezibotshwe zasiwe emthethwandaba phansi kwalolu hlelo ngoba solusabalele ilizwe lonke okugoqela eMasingo, Manicaland lezinye. Ingcwethe ezicubungula ezenhlalakahle kaZulu lezemithetho ziyalusola kakhulu uhlelo lolu zisithi iningi lalaba bantu zathiwa ngabamhlophe abaphosa emapulazini la njalo abanye babo babelwela umhlabathi ngabezombusazwe bekhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa. Lezi ngcwethi zikhuthaza uhulumende ukuthi abadingele ezinye indawo zokuya kwakhela khona kuloko bachothela iganga. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.